Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 10 kuZibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lezisebenzi zikahulumende eligoqela ababalisi lithi lanxa selithole iholo lazo, iholo leli aleneli ukuthi lihlawule indingeko zonke ezigoqela ukulungiselela abantwana ukuya esikolo kuyona le iviki.
Uhlupho yikuthi kona izinto ukuthi basebenzini kunzima because abaningi labo bale bantwana kumele babhadale ama-CPs, abanye kathesi kwakuholide kumele batravele. So ukuthi bazizwa imali yokuthi bona kufanele ukuhamba and then babhadale ama-CPs singahlupha.
Inhlanganiso yeWoza ithi kufanele ababalisi bephiwe imfanelo zabo njalo labantwana baphathwe ngemfanelo ukwenzela ukuthuthukisa izinga lezemfundo elizweni. Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iningi lezisebenzi zikahulumende eligoqela ababalisi lithi lanxa selitholile iholo lazo, iholo leli aleneli ukuthi lihlawule indingeko zonke ezigoqela ukulungiselela abantwana ukuya esikolo kuyona le iviki. Okuninga lolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Neva Nyahunzwi, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eMathebeleland North.
Ukuthi bazuzile ama-salaries happy, but bayakhalala because kulama-deductions ayenziweyo kungela any consultation. And then ama-deductions wona lawo yiwo abakhalala nawo kakhulu umuntu nabo akumele at least u-employer at least a-consulte either ama-members kumbe even ama-representative ama-members. Ama-deductions angikona vele they are just too big considering ukuthi bona awula any salary increment for the past 4 years. And the agreement was that nangela any increment asuze kube namanye ama-deductions kukhona ama-meters. But unfortunately ama-deductions yona now is about 7.5% of the gross salary ka-teacher, and that is adding up to almost around $40 to $58 kwabanye.
Bona ababalisi bathini izikolo zivulwa?
Okwakathethi basibona ukusebenza bangasebenza sibile, but uhlupho yikuthi kona izinto ukuthi basebenzini kunzima because abaningi labo bale bantwana kumele babhadale ama-school fees, abanye kathethi kwakuholide kumele batravele. So ukuthi bazizwa imali yokuthi bona kufanele ukuhamba and then babhadale ama-school fees singahlupha.
Sesikhangela njalo ukuwa kwemali yerandi eSouth Africa, sisikhali kakhulu khona ngapha eMathebeleland North. Lisetshenziswa kakhulu yini?
Emathebeleni yabona iyakhathaza kakhulu ngoba irandi besiyisebenzisa kakhulu kakhulu emashopu wonke vele emasinoti because abantu abaningi lapha vele bazivaiva ngamarandi. Kanti kwakathethi singangena kumashopu amaningi then ngabathavuli irandi because kalisela value. So ukuwa kwerandi vele sokuthukileyo kakhulu because amasikazi labasafanele ukuthenga abanikelwe ngamarandi abathinyezeleyo and abangane.
Lo umnumzana Neva Nyahunzwi, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ePTUZ, sixoxela ye esewange. Ukusenjalo inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eWomen of Zimbabwe Arise, iWoza, yona ethi lonyaka izaqinisa umkhankaso wokuthi abantwana bonke benelise ukuya esikolo, ithi kufanele ababalisi labantwana bathole imfanelo zabo ngendlela yokuthuthukisa ezemfundo. okuningi ngalolu daba asikuzweni kungqoqo lesiphatha amandla salinhlanganiso uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Yikho sikhangela kodwa izinto zokuthi kumele umbalisi la ebe nethokozo liya athakazile emsebenzi wakhe abe nesifisekayo engathi nxa isebenza ekhaba ngithi ayi ngiyahola ngiyahola lithi manje ayi ngomntwana nami ngenzela ukuthi kodwa yena umntwana esini la engimenzenye nxa ngingaze lowo mkhani ngenzela ukuthi izinto ezinjalo kumele umbalisi akhangelele ukuthi wena sibone ukuthi bayaphiwa yonke imfanelo esikole ukuthi wena bena bayakhiphe ukuthi bayafundisa ngaye nabantwana abafundisayo bahlanzekile bagezile ngabantwana abandlileyo ngoba mkhulu isizwe ukuthi nxa umbalisi eklasini komntwana lowo ulambile umthisha njani umntwana lowo ukuthi acabange ngoba esikhathi uwalamba ukucabanga kwakho ingqondo zakho awasebenzi indlela eyiyo so sikhangele ukuthi wena amalungelo oluntu aku-biggest right akhona sibe kusekele asifithise ngawo impilo yethu ezikolweni imfundo yethu ihambe ngendlela eyiyo esikhangelele ukuthi wena
uNkosazana Magodonga Mahlangu isiphatha amandla senhlanganiso yeWoza sixoxelaye okobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Umculi olodumo eNgilandi uBusi Mhlanga osanda ukuthola isicoco kulelo lizwe esinanza umsebenzi wakhe uthi amalungiselelo akhe okwethulela abalandeli bakhe idlalade elitsha ngePhasika ngomabasa asesemaphethelweni. Ubusi odabuka eGwelutshena eNkayi njalo odume ngokucula lokusina usichasisela okuningi ngalolu daba.
Hayi, kukhona ukuphekwayo mina ngijwayele ukuthi ngona angizi kuthiwa angizibophi ukuthi ngizocula lokhu kuphela. Ngizohlabela le gospel. I-gospel ngiyahlabela iswele. So ngathethi ngizama ukupheka ilokhu zeni ingoma zegospel. Zivavele zikhona ziphekiwe but sokumele ziphekisiswe, zirecordwe, ziput together and stuff like for Easter. Bengisenzela ukuthi iPhasika mayifika kube le ngoma eziphumayo. And most of the times kade ngicabanga ukuthi ma ngikhipha idlalade phakathi kube kumele kube le ngoma yomtshato. Ingoma yomtshato umbe yi-1 beziyi-2. Ngoba ngifuna ukuthi ngibe recognized izubuze Mhlanga ocula ingoma zomtshato as well because umtshato into engiyithandayo kakhulu. I adore weddings, I enjoy, ngiyakholisa, ngiyanikwa, ngijabula ma ngihlabele emtshadweni wabantu. So yikho khona okhe engikwenzayo. Zikhona ingoma already zi-composed already, they are there, but okusokusele ukuthi zihambe ziyolokhuzwake ziyepheka kahle studio.
Uyalalela abanye abaculi
kakhulu? Wo, ngiyathanda ukulalela abanye abaculi and njenga these days so kulomnye umntwana owasekhaya obathi ngu-Awakhiwe. Umntwana lo uyenza into engijabulisayo kakhulu, ingane encane, umntwana omncane osalokhuza. Mhlala ngikhuluma naye nje ku-Facebook ngimtshela ukuthi you know what, into yenzayo inhle kakhulu, bambelele. Omajaha wodwa Ndlovu ngiyabalalela, ama-musicians amaningi vele ngiyalalela, sesibusa Incube ngesikhathi sami ngiyasilalela imusic yasekhaya. Mina ngiyahlanganisa i-music, no angilalele i-music yasekhaya kuphela, ngiyalalela i-music yamanye amazwe, Nigeria, o-Uganda, obani bona ukuthi ngikhona abanye bayenza njani, bacula njani umculo wabo, uyabona? So ngiyenza njalo as well. So ngingoma engizozihlabela kwezi amanye ama-language because ngiyathanda ama-language.
Lo ngumculi uBusi Mhlanga obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNgilandi. Asizweni umculo wakhe odumileyo othi Wedding.
Oh,
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lelakho njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Elingali tshona njani izulu kandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo lokuhlelo lwabatsha abasakhulayo. Igama lami nguChris Gande, ngimele uNtungameli Nkomo. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana nomagugu kwabancube. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi umnyaka wona lo esiwuqalisayo kwabasakhulayo unga umumetheni nxa ukhangela ukuthi akula msebenzi, izikolo lazo imali yadula lokunye kunjalo?
Ya, ngokubona kwami mbona ngani yindaba esiphayo kakhulu yena le esikhuluma ngayo, ngoba uyathola ukuthi khona nabazivule kungasebenzi.
Manje nxa sikhangele kwezombusazwe singathini kwabasakhulayo kulo umnyaka esiyandise ukuzwa ukuthi yibo abasetshenziswayo ekwenzeni udlakela lokunye okunjalo, ungathini nxa ukukhangele khona?
Into yakhona inyawo zenzima, ngoba ekuqinisweni vele umuntu odizekileyo uyafuna ukuthi athole into engangeyesithi. Ngokunjalo-ke yinto esetshenziswa ngamapolitiki nje nalokuthi abantu vele badizekile, kodwa izinto ezingenesithini izinto ezimqoka yizo abantu abazisingayo. Sebesuka-ke sebesebenzisa abantu bezinto ezinjalo. But kuqakathekile ukuthi uma ungumuntu kwesinye isikhathi ukhangele impilo yethu bangephambili, ngathi nibe sibuze ukuthi khona ingaza ngakheshi yinwayo. Kumele ukuthi izinto ezifundise ukuthi ingaza ngakheshi kumele ukuza kuhlale kukhona yonke isikhathi. Ngokunjalo-ke mina ngani kuqakathekile ukuthi laba abasakhulayo bona bayenze ama-decisions akhangela ikusasa yabo ngeminyaka ezayo, ukuthi nganamuhla ungena ngizomba ngavusukuleziswa ngabantu ikusasa yakho ebuyayo kaliyizikhamuza zokuphaphilile. Because ungasebenzisa isikhathi esingikhonapho khonapho, kodwa manje ungaba umuntu kwanele ezindlini ekwazi ukuthi hhayi nani ngingasetshenziswanga sizasekuthi ukuthi ukuthi ikhini help myself ngenza ama-decisions.
Ake sikhangele lona udaba lokubana abasakhulayo batshona bengabantu abetheswa amacala okwenza ukungezwa lokunye okunjalo ukudakwa. Ubona ngani lo umnyaka uzaba unjani nxa sikhangele khona?
Vele khona abasalalaizo yonke ama-yiphizo kungenanto yokwenza.
ngoba ukubizwa lomsebenzi noma ukubizwa lomsebenzi kuzokuba kanti abantu bangeke bakuzwe umsebenzi. So ngokunjalo vele uzathola ukuthi khona abantu bazadinga indlela zokuzivalizisa ezikhanyekele kubudakwa, izidakamizwa, ama-drugs nani, unyawo ngabobhomu. So into uthola ukuthi khona nomuntu yakhona izabanzima ukuthi bonyaka ukuthi ingaba lokwehla.
Hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalela isuzulu.
Hayi siyabonga abalaleli.
Hello ke bekungosakhulayo uNomagugu Gwabancube ebesixoxa la kuhlelo lwabatsha. Igama lami nguChris Gande ngimele untungameli inkomo weStudio 7 ngithi lilale.
Sibonge uChris Gande weStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Asizweni umculo kaMama kaNo lamagabazi beLondachi Mkhize besithi Highlanders.
City Highlanders. Ukuzigqiba ezalamhlanje esikhangele ebesilazo. Iningi lezisebenzi zikahulumende eligoqela ababalisi lithi lanxa selitholile iholo lazo. Iholo leli aleneli ukuthi lihlawule indingeko zonke ezigoqela ukulungiselela abantwana ukuya esikolo kuyona le iviki. Inhlanganiso yewoza imfanelo ukwenzela ukuthuthukisa izinga lezemfundo elizweni. Siluqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.